Ezinye zalezi impahla ezinjengamafriji lokudla bekubonakala kujikelwe egangeni. Abantu bonke sebehlalela evalweni, abathethe impahla ngokungekho emthethweni, labangathathanga ngoba emzini wakho kungatholakala kulezinto eziningi. Ongabe uzithengelwe ngabantwana eGoli, sokuyabonakala angani uzithethe emavinkilini ngesikhathi sokutshengisela, ubusubotshwa loba utshaywa. Esinye isakhamuzi senkulumane esingathandanga ukuveza igama uthi ubone kungcono ukuyatshiya impahla lezi azithathayo egangeni ngoba esesabela impilo yakhe.
Bese siyibonile shwi ikhisimusi ibuyo kwesibili, kambe sizithathela impahla singakhiphanga yona senti. Mina njengami ngangithethe igrosari enganithe xaxa kumbe ngahamba ngaphinda kabili kathathu emagrosethi khona lapho enkulumane. Kodwa khathesa esadleke igrosari le isichisa, yachisa sibili. Ngoba abanye lapha kwosokusile ngabanye abachayiweyo, abanye ngabavalelweyo. Mina sembone kungcono ukuthi ngihambe ngelahlele egangeni sibili ukuthi nxa lapha amapholisa lamasotsha bebuya kimi bathole kungelalutho ngoba ngingumama olabantwana bakithi ukuthi ngikhanye sengisiyafela ejele ngenxa yegrosari ngitsho sibili sengilahlile.
Osakhulayo umnumzana Ndaba Mguni ohlala enkulumane kosekusile uthi sekunzima phandle ngoba abezebutho behamba ngendlu ngendlu bedinga abathatha impahla ezitolo.
Azikuyilahla lapha phandle la. Azizinga ungahamba nje ungabona isoda emgwaqweni utshintshe la indlela uhambe ngenye indlela. Hayi, mina ngamajida sasitete utshwala le hayi egrosari nje kamazali. Hayi kodwa ngikhone ngiyangifihla nje ngentathe okungenzeyaphila egangeni hawo ngoba amasotsha seseduze lathi. Ngithe ngiyakukhangela leta angathola zero. Amapolisa hayi sekudobhile vele hayi. Akukwazi kodwa ukuthi bona bakuba kutheni ngendawo. Amapolisa bakufisele ezitolo kumbe bazidlela sikwazi.
Unkosikazi Sizwile Ndlovu ohlala esizinda uthi ubone omakhelwane bakhe bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Abanye bebengabazama ukugebha ezingadini bafihle.
Mina ngibona lokhu okwenziwa ngamasotsha kulungile kakhulu. Kabalandele bonke abatshontshile impahla lezi. Abanye abangakithi basebethwele nzima bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Kwezinye indawo bebegebhela engadini zabo befihla. Kodwa kuthiwa izinja zamapholisa bezinuka zize zinuke konke lokhu okugejiweyo. Kambe shuwa sekulilizwe bani leli. Siphile kanjani shuwa? Sicela sibili lokho kwenziwa amasotsha belandele sibili ngoba yibugebengu akusela kuthula elizweni, akusela nhlonipho elizweni. Siyacela.
Unkosikazi Thoko Mabhena esinye isakhamuzi senkulumane ukhala ngokuthi ulempahla eziningi kakhulu endlini yakhe ngoba ubetshaya iclub ngomnyaka ophelileyo. Uthi kala maphepha ayibufakazi bokuthi impahla ngezakhe, sesesaba ukuthi angathathelwa impahla lezi.
Mina ngele stress ngelapha, ngoba ngele grocery nengakhulu, ngimi endlini. Nxa amasotsha ehamba ngendlu ngendlu ekhangela, mina ezami izinto, azila ma-receipt angaba yibufakazi bami. So thina esasidlala amaklabhu, senza njani, ngoba phela balakho ukusithathela besithi sitshontshithi. Ngisevalweni. Ngilapha sengikhulekela ukuthi ngitshayisane labangazwisisa mhlana bezokhangela kimi endlini.
Iningi labantu selibisele impahla abazithathayo ezitolo ngeviki ephelileyo ngoba besesaba amapholisa lamasotsha asehamba ngendlu ngendlu bedinga laba bantu. Abanye ngabavumelana labezomthetho ukuthi bajeziswe abatholakala belempahla lezi, abanye ngabakhala ngempahla zabo abalazo ezindlini ezingelamaphepha akhomba ukuthi ngezabo. Abezomvikela lokhe beqhubeka bephakathi kwabantu bezama ukwenqabela okunye njalo ukutshengisela okungagcina kusiba lodlakela. Abebutho bona babikwa lokhe bekhahlameza ababonakala bethatha imfanekiso kungaba izithombe loba amavidiyo kumbe ongabe ecatshangelwa ukuthi usebenzelana labamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.